asebevalelwe inotho yabo lugatsha lweReserve Bank of Zimbabwe olubona ngokwenqabela inkohlakalo olwe-Financial Intelligence Unit laba nguCleopas Chidodo, uDavid Chiroshi, Mehluleli Dubelo, Frederick Kunaka, bona abaphume kumahlandla alifilimu amabili edluleyo bechasisela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi babamba liphi iqhaza ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba. Ifilimu le elesihloko esithi Gold Mafia iveza njalo isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel lalowo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza lo Mnangagwa. Kuhlandla lanamuhla ifilimu le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai umnumzana Kamlesh Patin etshengisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera amahofisi yakhe eDubai lapho athi uthola imali efika kuzigidi ezilitshumi i-10 miliyoni ngelanga ekuthengiseni igolide. Abanye abakufilimu le ababikwa labo besebenza lohulumende ngu-Ewan Macmillan lo-Alistair Matthews. Uzulu weZimbabwe uthukuthele kakhulu ngokuchaphazwa kwenotho yelizwe ngalindlela njalo abanye bathi uMnangagwa ngokwakhe kumele ethule umbiko etsho kuzulu weZimbabwe ukuthi liqiniso na okukhulunywa yilabo abakufilimu le abathi basebenza laye. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi banxusa uzulu weZimbabwe okwele South Africa ukuthi ayetshengisela phambi kwesonto kaHubert Angel kusasa phezu kokuntshontshwa kwegolide lokhu.
Sinxusa wonke umntana enhlabathi yonke indawo, ungabe kuseSouth Africa, kuse-England, kuseCanada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophi jambo kayihlome ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho, bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide.
Kule petition esisayinwe ngabantu phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 17,000 ebulenjini be-internet ethi u-Angel kumele avalelwe inotho yakhe kwele bhilitane njalo abotshwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda yena uthi sokuvele sobala ukuthi inotho yeZimbabwe itshontshwa ngobani.
Abantwana abalamali yezibhedlela akula ngitsho lemithi le-ambulensi, imigwaqo ifile. So thina sithi akube le-International Tribunal, akube le-commission ezasuka ku-AU, ezasuka ku-African Union, ezasebenza le-United Nations, ezasebenza le-World Bank, bathathe futhi abanye abazi ngezenotho babe le-commission ezafakwa ngomthetho welizwe leli hambelana le-international conventions yokunqaba ubugweregwere.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu abafana lo-Angeli besolisa ngabakukhulume kulifilimu, kukhanya injongo yayo ngeyokungcolisa ibandla leZANU-PF njengoba sokuyiwa kukhetho.
Even laye yena lalo Hubert Angel kukhona ezinye izinto nxa kade ekhulume ezitsho njalo ukuthi uhulumende senikwe umsebenzi omkhulu ukuthi abone ukuthi uyelusa ukugama kunjengalokuthi kakhulu ukukhitshwa kwezinto ezinjengalezi ama-airport ziphuma zisiya ngaphandle, yiyo ikhitshwa yiyo ama-diplomats bephuma besiya phandle kwelizwe ngoba mhlawumbe impahla zabo zingasetshwa lani into ezinjengazenezo. Kodwa kukhona yokuthi-ke umumo lo uyasitshengisa nje ukuthi kulanxa kuvele kunjalo kodwa khona kusuka ukuthi kubuye ngesikhathi singani sibi ekutheni sesilanda isikhathi sama elections sokuphuma izinto ezinjengazenezo.
Lanxa abantu behlokoma phezu kwalolu daba, umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intathelisi indaba kuthange ukuthi sebephenya lolu daba, njalo uthe labo abazatholakala belamacala bazajeziswa.
Government takes the allegations which are raised in this documentary seriously.
Uhulumende uphatheke kabi ngokuphuma kufilimu le, ngakho sesilaye amapholisa kanye labezinye ingatsha ezifaneleyo ukuthi bavule uphenyo lo nalowo ozatholakala ukuthi waphatheka kumsebenzi yenkohlakalo obusela kumbe kungaba yiliphi icala, uzabhekana lo mfutho womthetho ngokugcweleyo.
Ihlandla lokugcina lalifilimu likhangelelwe ukusakazwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamilinkomo.